sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono kaWande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Kambe ngubani ozelama umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla le-ZANU-PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Yebo, kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana nguyo ongathatha, kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngubani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions, iphathise ngani limicimbi?
Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini, kuve bengakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenator ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga le parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanene lamanenekazi, sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani. Wathi yena bazalufaka emphakathini kesizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelaye.
Yonke into kanti engabe isenzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla le-CC elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gifties Ostalos Siziva, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla le-CC ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lenduba esilazwe kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka-August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwa ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kunabantu abakhishwayo 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa yi-ZANU-PF sebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo wabantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zama ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha nge-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-CCC emavu ibhuku laseZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababe mpambe enjalo siyakwazi ukuthi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa take up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect ube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke leZimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandelwa.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi CC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isekelo sombuso welizwe. Kodwa ngesiko lebandla leZANU PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla leZANU PF lathola izihlalo zedale lephalamende ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo eziyithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu elokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methusele Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana ngeyo ongathatha kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwakuthi upresident ngubani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi ngibona kwathi top 5 xa ukhala phansi kaMnangagwa kulowo muhadi uvice president ugeneral Chiwenga uvice president xa ukhayelela ukuthi bonabo bebeyibaba se duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba uObed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana uOpa Mchinguri la useduze kodwa indaba ze succession azijayelanga ukulandela ngaleyo ndlela zingalandela kumbe omunye la thutshe eceleni ungananzile abakhona ababekuzana kudala babuyela sebabona babuyela nguzanu omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebebuyela khona phana yena ufika afakwe ngaphi njalo ungxameni kunzima ukuthi cho sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi hayi bona abavele beyibabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla leZANU PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa uMongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso
iye nxa ukhangela indaba yama election le ndlela iopposition emingayo indlela abaxabana ngayo owona ochamisa labo chabanga so kungenzeka ukuthi izanuke lenhlandla yamaswazi ithole nje ama city avele elelo ngogedla ehlwathathe ingawathatha ke lawo ma city isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i 2/3 okuvumela ukuthi jinjini imithetho thize ikakhulu ama clause nalawo athi ku constitution umuntu umele be ngu president noma term amabili nxa belesifiso babe sebengakwenza so ke ama by election lawa nxa ingahamba kusenza nje indlela ukuthi opposition yenza njani so kungenzeka sikuthi izanu izitholele ama city lawana.
Hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US 100 billion dollars ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli izindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo. Thank you.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe ngobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo unkosikazi Sekai Kadande uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe sebethwele nzimende sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe abantu jikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni kungaphuma yini, kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi umfakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanction. Thina sithi hayi, ama-sanction amelanga abe khona ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha, thina sifukuba le misebenzi yabe isibhadala, sifukuba lama-bhizinisi ethu abe sibhadala kahle. Kodwa ngenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-bhizinisi aphumelelayo ngoba ama-sanctions akhona. But singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi kumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo, hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhono wethu usudabukile, singathi informal economy kulabo golide, kulabo lithium, kulento ezinjalo, kulamanye amazwe anjengabo-Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi silama-sanctions, kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold, labo bani bethengisela uzibani bani kubo-Dubai. Yikho sithi indaba yama-sanctions kayicacanga.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziva. Njalo abasekeli bebandla le-ZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele-South Africa ePretoria betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika oweSADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano oweSADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olwe-SADC Anti-Sanctions Day, umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo we-SADC umongameli João Lourenço wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli veMelika, Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla leZANU-PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela esikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempelasonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguThabang. Thabang uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uThabang bethole Thabang uright. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isedakeni eyigezise bese eyifake elangeni ithi kahle endlini eyithathi ivaselini izeyigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Nabantu abafisa ngabanye abantu befisa ukuthi iMathebeleland ngithuthuke phambili bezikhethela abantu babona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa. iMathebeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMathebeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencikisana labanye abangikhona ngalo iParliament kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi nje laba abakhuluma ngoThabang ukuthi uright. Why bengathi uThabang evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMathebeleland abathi uThabang uright bazayabuya khona kuThabang kavule yakhiphathi abazasala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uThabang uright abavule yabiphathi ngoba abaningi khonapha abakhuluma bethi uThabang uright uThabang uright angiboni ukuthi baseZimbabwe angiboni ukuthi ngabantu abaseZimbabwe ngabantu abafuna ukuwonisela iMathebeleland ngoba amabhuje lanathi angafika emzini sichuthuze umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7 hayi siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu bonga indaba enisipha zona izikhathi zonke. Siyabonga kakhulu. Ya ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho maPalestina. Ya into engibona laphana ukuthi masithandela imbali ngisisiya ngeBhayibheli amaPalestina wena indawo leyana baba imona bazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida loGoliath. Goliath wathina uma singalehlula sizalibusa nani uyasehlule zasibusa. Manje yiko sekusenzakala phela khona ngathi babeyihlula so kufanele bewabuse phela kufanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula into yakubona. So bona masilandele imbali yeBhayibheli bona behlulwa. So uma behluliwe sokuthi amele babuse-ke manje ngoma-Israyeli uma beyithatha leyo gaza bayithatha ngokuthi behlulwa isivumelwano sabo ukhokho emuva le bakunanzelele khonokho bona amaPalestina bangabakhali ngokuthi Israyeli wrong ngathi bona ibona bathengisa ilizwe labo ngoGoliath. Ya
Studio 7, hello. Bengasi umane labe mbuluza lamaxhego lamaforeigner ayiwona ayi-sanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo badliwa baqeda labo bathi hayi nyiko ndeyedu inotonga nebeni bayo waye bengayitonga eMozambique leZambia bezodlela umuntu abantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asibakhona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, ama-sanction yibo bona lo sela babo longa bangafuna uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like iziphaza zabo bangasumanela benze bafe mani njengomgabi wayembhuluza edendi eligweshungu yininye kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza akusasalanga sokuza jwala
yo-7 studio 7 linjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngiyakhala ukuthi njengoba igurawunde labulala abazali lapho ematebhelelendi umgabi uzohafa akazange athanda ukuxolisa namanje nangu umnyango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele licabanga ukuthi ukuzwana kwethu namashona kuzohamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane nabo laba bantu isilonda isoleso esokuthi basibulala abafuni ukusixolisa mina ngiyazi uma uyenze into embi emuntwini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngamashona lo mnango wakho uyenzwa kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengani izimbabwe ngeyakhe kanti akusiyakhe
Studio 7 linjani basakazi abahle okhulumayo ngu-Annie Moyo lapha eJohannesburg bengicela ukubuza Studio 7 njengoba osengezo lokhaliphani bhugeni bethi bona akusibona bezana waye besibabhizi ngochamisa umuntu ongalakhoza ukuthi ezimbabwe abantu behlupheke beyekelizana waye bebhizi ngochamisa waye bengabibhizi ngezana abadile nezana ukuqala bengaqeda ngezana bezisize kuchamisa uchamisa kalacala kalayabona
Studio 7 silungelela bonke abantu hayi indaba vele kakhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7 khaliphani umuntu wezanu lo lokho nje nethi ukhulumela abantu besibe emathebheleleni besiqamba amanga esinya kuphela njengwe izanu lo lothi sengezo engafika yena exotsha abantu engubani kodwa la umthetho ungenye indlela umuntu uyafumbuka evele exotsha abantu ephalamende evunyelwe ngoba ngabe uhamba ezanu yikho evunyelwe manje TCC yala wayingakuyisele ngoba lokwenze easy nanti bandla le TCC liyala ngokuthi usengezwa imali waye kuloko ukuqiniswa ukuthi usengezwe kumele yazi ukuthi ngwe TCC kimi TCC sisichoda semasi hayi ukunye abantu ake lisenze into zeqiniso ake lisibone selisenze into zeqiniso nje awula sengezwe we TCC khaliphani lo la uyawumana lofundisa abantu ukuthi eqamba manje ethengwe izani imali ekayehla ngoba ngezani yakho sanibonani sanibonani sithi minita mawuzo sumuzi wakhade kufana ukumalenga zintaba zintoni isicelo sami nje sinye vo ntshonke abantu bakithi ngamathebeli bakithi cela sibambane sibumbane kube yinto yi-1 okungabumbani kwethu lokho sihlala senkingeni manje siyaxabana soda sengeze lokhu kuqatshaniswa yini ngabantu beli abaphumalenga cela bayithandi bakisizane ukubambana siyinto yi-1 noma sikhuluma sinto ibe ngoba namanje ngiyabheka leyo i-opposition party la e-MRP la bayixabana ihlobono futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto eseyibumba cela ukuthi sibambane sibeinto yi-1 singamandebele loko nto zibizihamba kahle
injani ku-Studio 7 lina lithanda lithathe ihlangothi lisitho liqhamba amanga lithathwe ihlangothi lithanda limkhulumisa uchaba ngwenu namhlanje likhulumisa bona wabangani benu futhi khona la khwaye lapha ngabe kuthiwa kumbe ngu-SCC okhulumileyo kumbe ngabe ngumagayela mafu okhulumileyo kuze ngiva inkulumo kamagayela mafu kuzozo njengoba i-Studio 7 ingathathe ihlangothi uchaba ngikuthe ubukhaliphani bhugeni uthe kodwa lingihamba ledinga indaba zenu lidinge liqoqele lokhaliphani bhugeni emva kokhaliphugeni aye kuzo sokuthiwa njengoba i-Studio 7 ingathathi ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangele ukuza kuthiwa i-Studio 7 nje ingathathi ihlangothi umagayela amafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoza ekhona kusisisi hayi ngxaba ngxoza usasa sozabo liyasiphathela uwitness dube ezofakaza ngendaba zesisisi waye ngafakazi ngendaba zakhona ngalezi ezana waye lasithina sithole sithi isikhundla khona ngalokuzana njengoba lithi alithathe ihlangothi waye lingam-advise ke umngane wenu uchaba ngokuthi kavule yakhe iphathi sibone akavule yakhe iphathi ma kukuthi uthiyena uthunywa ama-citizens la mthumile wapi mtsheleni phela la ama-citizens wakhe nalawo bavule iphathi abavule yabo iphathi loko lithi alithathe ihlangothi alithathe ihlangothi bantu be-Studio 7 silithembe kangaka liyasidisappoint
hawu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngotshe emoya ngajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu bezanu p f bakhala ngama-sanction ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beceda bebajova i-Jackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga tili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini bezanu p f
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi, siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni seMaine izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba ibandla lama-Republicans lize lakhetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku-House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even i-vote yokuqala kuvotelwa u-McCarthy. Bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi u-McCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe u-McCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abanengi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amanengi baku-campu ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sovota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi le ndawo buzo-affecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoplenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo especially kuma-bills azayo la afana lo ukureza i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhlaka November 17 iya-expire i-debt ceiling bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khonoku kade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le Ukraine kunye le Israel?
I-record ka-Mike Johnson mawusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle i-record yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupport ukuthi i-America iqhubeke ke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lusane leRussia. Kodwa simzwile uma ikhuluma labentateli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So ma kuyukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga awine, silethemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokhu akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Hello-ke, ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngu-half past 7 silazwe ezinye njalo.